Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlazi mashumi mabili lantathu kunkwenkwezi 2019 ngontungamili inkomo. Endaveni zethu lamhlanje,
uma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi uzaba ngcono. Sasikhona isikhatshana ngokufisa kwakhe, ube ngumuntu osesendleleni, ube plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni elelwe inkululeko.
Omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra njalo obe ngumkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa kasekho. Umthetho ndaba we High Court walile ukwamukela isicelo esikhwezwe ngamanye amalunga eMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla owe Congress oqala kusasa. Umthetho ndaba kamantshi unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe besetheswa umlando wokuzama ukuvukela uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leZibra umnumzana Dumiso Dabengwa kasekho. UDabengwa yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi Black Russian ngesikhathi sempi ubhubhe namhlanje eseNairobi kwele Kenya kuhambo lokuphindela ekhaya ngemva kokuqeda amaviki ambalwa eselatshwa kwele India. Kubika obathabile masuku.
Ngizafika ngithini kubo JZ kumdala unkomo kumsika la kumama uLesabe kunye labanye bami bonke esasisonke empini. Nxa ngingahamba lamhlanje ngichiye ilizwe leZimbabwe lisesimeni elikiso. Kumele silungise ilizwe lisebenze. Lawa ngamazwi abehlala ekhulunywa nguDabengwa nxa esethula ukudana kwakhe ngomumo welizwe. Umnumzana Dabengwa ubhubhe namhla kwele Kenya ngesikhathi evela kwelatshwa kwele India. UZulu ikakhulu kobulawayo uveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukaDabengwa. Bekhuluma lentatheli izindaba lamhla emini umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana uthe lokhu okuthe kwabehlela kubuhlungu kakhulu.
Into esihlakelele isizwe seZimbabwe into enzima ebuhlungu. Noma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi uzaba ngcono. Sasikhona isikhatshana ngokufisa kwakhe, ube ngumuntu osesendleleni, ube plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni elelwe inkululeko. La after independence encedisa ukwakha isizwe seZimbabwe.
Umnumzana Mkhululi Dlili isikhulumeli sikamongameli kubandla lezaphu uthi ubaba ube ngumuntu okhangelelwe ukuphathisa ekuletheni ukuthula kundaba yegukhura hundi.
Ubaba uDabengwa usesithile silahlekelwe kakhulu ngoba lapha sikhuluma ngendoda ebisithi nxa ibona into imele into yayo. Angazi isiNdebele ngawufaka njani ukuthi he was a man of very high and rare principles. Wachia izano abanye besala bekholisa uTapitapi but not over 18 wachia. Khathesi ube umuntu besikhangelele kuyo ukuthi laba abantu ababulalwa ngochuku lombhuqazi gugurawundi bekhangele kuyo ukuthi nguye umuntu owayekhona ngoba besifa abantu lapha yena wayesejele laye kuthi uyaqunywa. So ungumthunzi osuthiya abantu. Kodwa siyabonga ukuthi lokhu sikhuluma ngakho. Siyambonga ukuthi ngokuzimisela kwakhe ngesibindi sakhe usishiye ngokuthi sithwale lo msebenzi usephambili.
Umnumzana Isaac Mabuka uthi into ehlele abantu ibuhlungu kakhulu, kodwa abantu bakuthathe njengemvelo bakuhloniphe.
Hayi, into esehleleyo njengezaphu ibuhlungu kakhulu. Sifisa nje ukuthi abantu bonke bakuthathe ukuthi kuyenzakala empilweni ukuthi umuntu abhubhe. Ngiyakwazi ukuthi abantu badabukile ezinhliziyweni, ikakhulu ama-members ezaphu. But udabe ngwayeyindoda sibili. Indoda abantu bayamkhalela ilizwe lonke. So siyafisa ukuthi namhlanje welanga sonke sibuyeni ngobuningi benu sizotshengisa ukuthi wona inkokeli isitshile. Wayengasonkokeli abantu bezaphu kuphela uDabengwa, ngitsho abantu bonke endaweni zonke eziningi bayamhlonipha.
Umnumzana Cosmas Mafu uthi sebesele bezintandane ngemva kokudilika kwentaba.
Esihlangane ngakho lapha namhlanje ukudilika kwentaba, engingakutsho ngomdala yikuthi sikonakele elizweni, sonakalele isizwe, sesizintandane, intandane ezipheleleyo. Yiso isimo esiyiso sona thina namhlanje abantwana bezapha. Singokuzintandane kwedonki okuzaxotshelwa le ebusika kuthi kuyazibonela ma.
Unkosikazi Theresia Thaka olilunga lezaphu uthi imfa kaDabengwa yokulahlekelwa kwesizwe sonke hathi izaphu kuphela.
Ubaba uDabengwa imaze ngo-1963. Ubaba uDabengwa yiba basirekrutayo uyouth, saba ngama-youth under ubaba uDabengwa laboBhushe labanye. Kati ke uba 9 umuntu ongazange impilo yakhe yonke oyiqedile ku-strike, angazange ukuthi laye ake yenze okunye. Ubaba uDabengwa ngibuhlungu okunye okumangalisayo. UDabengwa ufele isizwe sonke, nxa sisithi kafela ngezapho, uDabengwa usebenzele isizwe seZimbabwe nothizapho.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana Iphithule Maphosa uthi uDabengwa uthiye uZulu eNingizimu Afrika edanile ngoba ube ngumuntu owayelwela inhlala kahle kaZulu.
Namhlanje ilanga lesitshonile emini sisalibele wabe eflatela ubaba uDabengwa wasithiya sesingabakalayo. Njengebandla lezaphu wasithiya njalo sikhala njengemu leZimbabwe, uthiye njalo iSouthern Africa yonke isehlise izinyembezi ngoba simazi engumuntu owaphila impilo yakhe yonke, engumuntu olwela ukuthi abantu abansundu eSouthern Africa ikhululeke, elwela ukuthi iZimbabwe ikhululeke qala from colonialism, waphinda njalo walwela ukuthi ibe democratized, elwisa incindezelo olomuntu omnyama phezu komunye umuntu omnyama. So silahlekelwe ngumthunzi owususele masikhangele abaholi wethu abaphuma from i-liberation movement. Nguye yedwa kade sisele ube zikhathaza ngokuthi abantu bahleli yini, abantu bahleli kuhle yini, abahlukunyezwa yini. So silahlekelwa kakhulu, kakhulu njengebandla lezaphu. Siyakwazi ube ngumholi wethu sikusela siphuma kwi-Unity Accord ngo-2010. Ube ngumuntu ozaretire nje eminyakeni lo ozayo, kodwa akusabanga njalo njengoba seflatele ungakafiki leso sikhathi. Silokudana kakhulu njalo siyakhala lemuli umama uMakhumalo labantwana nabazukulu bakhe. Sibabonga njalo ukuthi basiboleka ubaba, saba ngabantwana bakhe sonke sibaningi, njalo sathola ukusizakala from ubaba uDabengwa sibaningi.
UDabengwa wabotshwa ndawonye lelinye iqhawe lempi yenkululeko uMuyi uLookout Masuku ngomnyaka ka-1982, besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kodwa batholakala bemsulwa, kodwa baqhubeka behlukunyezwa beyizibotshwa, bakhululwa ngemva kweminyaka emine. Ngemva kokulotsholwana komanyano oweUnity Accord phakathi kwezano lezaphu, uDabengwa labanye babambana bathatha inyathelo ngomnyaka ka-1987 lokuphuma kulumanyano, bacabanga ukuvuselela ibandla lezaphu bethi babengavumelani leUnity Accord. UDabengwa uchiye umkakhe, unkosikazi zodwa Dabengwa, abantwana kanye labazukulu, kodwa amalungiselelo esililo lokubekwa kwakhe akukwaziwa ngoba isidumbu lokhe singakafiki elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa bathi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kukaDabengwa. Emazwini abo enduduzo, ababili laba bathe bakhala ndawonye lemuli yakhe. Eloba enkundleni yeTwitter, uMnangagwa uthe ubemhlonipha kakhulu uDabengwa ngendima ayidlalayo ekukhululeni ilizwe. UChamisa yena utshele iStudio 7 ukuthi uDabengwa ubengumuntu ozithobileyo njalo oliqhawe lamaqhawe. Umbonge kakhulu ngokumsekela kukhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya imbali kaDabengwa sixoxe lenduna yenqameni uChief Mathema lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPitula Maphosa onguye oqala lingxoxo.
Silahlekelwe kakhulu njengebandla lezaphu njengoba sisazi ukuthi ubaba ibe ngumholi wethu kusukela ngesikhathi siphuma ku-Unity Accord ngo-2009. Usengumuntu ozaritaya enyakeni lo ozayo sisiya ku-Congress, kodwa kuyabanga njalo silahlekelwa ngumthunzi. Singathi langa lisene lemini sibalizele enyamalala umthunzi ebesikuwo ngoba nguye okade sesele noma igrouphu le eyasikhululayo okade sakhathaleka ukuthi abantu baphila njani, ukuthi abantu baphila kakuhle yini, abahlukumeza yini. Ibe nguye eseleyo okade lekelela ukuthi abantu behlale kuhle bengahlukumeza. Silahlekelwe kakhulu umuntu owakhululayo iZimbabwe, wakhulula konke le-Southern Africa. Indalo yakhe umuntu owaqedimpilane yonke, elela amalungelo elintu, elela ukukhululeka kwabantu abamnyama, elela njalo ukuthi sihlalisane kuhle kungelabandlululo lelethu libonayo elizweni kathesi.
Bathi idilikile intaba enkulu baba Mathema.
Nxa singajulisa ingqondo yethu kabanzi lapho kukhanya kulahlekela isizwe, uqamuke umgogodla. Ngubaba uDabengwa ube ngumuntu nje lwana ongakhangelela omunye umuntu khathana. Lami nginje bengibe ngihlanganelayo ngimbingelele, anginanzelela ukuthi nginduna enkulu ethathela kusigombe, usigombe eyinduna eyala ukuthi inkomo ziqunywe, eyale ukuthi inkomo ziqunywe, eyinduna futhi eyambathiswa unkomo isikhumba sengwe yamnika umkhonto. Ngisingakithi-ke singunini, nxa unika umuntu umkhonto umnika isikhumba sengwe, umnika ubukhosi. Silahlekelwe kakhulu ngoba ubungekwehlukanisa ubaba uDabengwa lo the late Vice President uJoshua Nkomo.
Ngiphenduke kuwe Maphosa, ukutshona kukababa uDabengwa kutshoni kubandla lezaphu kuyiwa phambili?
Yinto ebuhlungu kodwa sinanzelela ukuthi sibe lesikhathi eside kakhulu layo esibonisa ukuthi yenziwa njani ale kuyiwakhe. Uyabe uDabengwa ube lesifiso akade lazo lanxa isikhathi esesiya, uhamba engumuntu eleqhubu akasakubonanga lekakulelayo impilo yakhe yonke, akasayibonanga iZimbabwe ekhululekileyo, akasayibonanga inhlalakahle eyababeyidinga bekuyidlala ukujaha kwabo sempilo. Ube lesifiso esikhulu kakhulu njalo impilo yakhe yonke ube esila ukuthi enelise ukuthola lokho ababekudinga. So yiligasi akusela yona imisebenzi njalo akusela wona esizaqhubeka ngawo esizathu sizazama ukulandela isifiso sakhe silandele amacebo akhe le mfundiso yakhe ize sifike lapho ayekhangelele khona ukuthi sifike njengesizwe seZimbabwe lapho okulokukhululeka khona okungelabandlululo okungela ukwephula kwamalungelo abantu okula i-economy esebenzayo okulezibhedlela ezisebenzayo nanamuhla nje kuvela emazweni akhashana edinga khona ukuthi ethole isibhedlela esisebenzayo njiwa lapho elizweni zingekho isifo zakhe zonke lezo so njengebandla siyalandela khonokho asinisa khona asibonisa khona indlela asiyonise yona sizayilandela size seyifika kwiZimbabwe ekhululekileyo Zimbabwe esebenzayo for wonke umuntu.
Baba Mathema, bakhona abathi uDabengwa kumele ayebekwa emalibeni amaqhawe eHarare. Kanti esikuzwayo bakhona abathi hayi uzabekwa kibo lapha azalwa khona. Kuqakathekile yini ukuthi ubekwa ngaphi?
Ngizathanda ukuthi ngiqale ngibalekele okokuthi ubekwa ngathi ngizawuphendula ekugcineni. Ebe ngithanda ukuthi ngigxile kikho ngiduduze ubaba lo uMaphosa. Ngifisa ukuthi ngimvezele lokho ukuthi imhlathu kayife. Imhlathu ithi ngafa ivuka umfukula. Nxa kulokunye ubaba usehambile ukhona uJesu wayekhona wahamba kodwa ilizwi lakhe lanamuhla ayelinika abantu lanamhlanje lokho elisimakade lokho elithunyelwa lisiyaphambili. Ngibe sengibuyela ke kulokho okokubekwa ngikhangelele okokubekwa kuya ngemuva angizange ngibonela uhulumende ezimba ukuthi umuntu angadeclare ukuthi angaya iHeroes Acre. Nxa imuli te yona angahamba angaye iHeroes Acre angadeclare njengeqhawe kube esedeclareiwe imuli yakhe nxa ithe yona hhayi thina besize sifiso sokuthi ubaba alale lapha ngemva kwesibaya lapho kubekwe khona abanye bakhe ngoba amathambo esintwini into esiyaziyo kakhulu ngapha esindebeleni ukuthi amathambo ahlanganiswa lamanye.
Leyo bekuyinduna yenqameni uChief Mathema ubekhuluma ecingweni endawonye lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi inamuhla unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe kuliviki besetheswa umlando wokufuna ukuvukela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Abahlanu laba babalisa uGeorge Makoni, uTatenda Mombeyarara, uGamuchirai Mukura, uNyasha Mpahlo loFarirai Gumbonzwanda. Abasolwa bamelwa ngamagqwetha abalisa uNkosazana Jesse Majome loMnumzana Jeremiah Bamu. Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela impilo yeqhawe elitshone lamhlanje umnumzana Dumiso Dabengwa kanye lomhlangano omkhulu we-MDC owe-Congress oqala kusasa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukufuthelana phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump oyebandla lama-Republicans kanye labebandla eliphikisayo elama-Democrats kuqhubekela phambili. Izolo uTrump umise umhlangano abemele awenze lo mlawuli wedale le Congress olilunga le lama Democrats unkosikazi Nancy Pelosi esithi ekasoze ahlale phansi labantu abatshona bemethesa umlando wephula umthetho ngokusebenzelana labe Russia kudaba lokuphazamisa ukhetho lwemelika ngo-2016. Inhloko kahulumende yakwele India uNarendra Modi osanda khetha ukuba abuse okweminye njalo iminyaka emihlanu elandelayo sethembise ukumanyanisa uzulu welizwe lakhe ebonga bonke abamvoteleyo kukhetho olusanda kwedlula. Umahluli womthethwandaba we-High Court uJustice Edith Mushore namuhla walile ukwamukela isicelo sesiphangiphangi esikhwezwe ngamalunga e-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa azibiza ngokuthi Defending Morgan Tsvangirai Legacy esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla we-Congress ozaqala kusasa eGweru. Ngokunjalo ibandla leMDC lithi lizaqhubeka ngomhlangano walo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uMavis Gama.
Isikhulumeli seMDC umnumzana Jacob Mafume utshela umhlangano lentathelizindaba eHarvest House ukuba kabukho ungamisa ukuqhuba umhlangano wabo weCongress. Njalo enye inkokheli isivele isikhona eGweru lamalungiselelo esekusibanga esiphezulu.
We are politicians, we deal with the politics. Our lawyers will deal with the legal issues. Our lawyers have
singabezombusazwe thina sikhanyela ezombusazo. Amagqwetha ethu yiwo azokhanyela ezomthetho. Amagqwetha ethu asixwayise ukuthi siqhubekele phambili ngomhlangano wethu weCongress. Kungakho sizokwenza kanjalo. Ngakukho esikutsheliweyo okuphambana lakhonoko loba yini engenza umiso lomhlangano.
Kwasekelwa ngesinye seziphathamandla sebandla leli uNkosikazi Dr. Siswanda.
Ngikhuluma nje ubabuthi bayi organizer wethu useGweru uyalungiselela iGweru layo njenge community isilindele ilizwe lonke jikelele abantwana beParty of Excellence MDC bayalungiselela ukuthi babuye eGweru sizohlangana ukhethwa inkokheli kukhethwa ileadership yeParty. So akulanto ezasifisela emuva itransport silungisiwe ukudla sokulungisiwe indawo zokuhlala kulabo ababengalandawo yokuhlala sezilungisiwe eGweru. So sonke all the roads are leading to Gweru. Akula into ezasifisela emuva ngaphandle kokuthi sihlangane khona ngale njengabantwana be-MDC.
Enye ingcwethi kwezombusazwe engomunye wabaphatheke kwezokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi udaba lwempi zamacele MDC alusozelwa qedwa yimithethwandaba.
Ngoba ekuqaleni kumele sinazele ukuthi MDC le esilayo kathesi, MDC Alliance, yena abantu abama besithi kuhanjwe court kubuyele ku-2014, abantu laba bafuna ukudelete Alliance, bafuna ukukhipha i-component ekuyele uHashimancube, bafuna ukukhipha i-component ekuyele amabandla la amanye ayephume ku-MDC ngesikhathi before 2014. So now, njenge-MDC Alliance, abantu laba bona vele kumele ukuthi kufanele ukuthi sikhale ukuthi beqhubekele phambili. Ngenxa yokuthi iparty uma isi-MDC Alliance akumelanga ukuthi ihlutshwe izindubo zeinye iparty to that alliance. Ngiyabona ukuthi MDCT ngenye la yabula ukuya ku-alliance nxa yabuya labantu abaningi.
Ugumbo uthi konke lokhu osekusenzakala yingxabangxoza eyabangelwa ukuphuza kwabomanyano we-MDC Alliance ukulungisisa lolu daba isikhathi sisesekhona.
UChamisa wawumele ukuthi esengene ku-alliance wawumele ukuthi emekeshe ukuthi i-alliance leyi bayisekele ukuthi ibe yiparty i-alliance ibe lama-structures ye-constitution yayo ukwenzela ukuthi bebalekele umsindo wani we-MDCT wama-issues e-MDCT ngoba angeke sikubalekele ngoba ungakhayela kahle uma usu-analyze uzabona ukuthi labo benjani uChamisa abarong ukhona uku-wrong ababezayo obeza ukuthi abantu laba beze begcine besilo beze befike emakhodi asikuthi phela abantu lizenza lokhu ngapho kusukelana nje umuntu useqashwe kwikhodi no kuyakule somewhere lapho laphambanisa khona ungakhayela uChamisa indlela owakhula ngayo ingena ku-power kuningi owakuqawa kuviolethayo kumthetho we-MDCT angisho ikhosini MDCT and abantu laba they are using that ukuthi benjani betlease go back to 2014.
Ngakwelinye icele abe MDC sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba waphezulu owe Supreme Court bephikisa isinqumo esanikezwa nguJustice Edith Mushure emthethwandaba we High Court lapho athi kumele baqhube amalungiselelo eCongress kulandelwa lokho okwakuyikho khona ngomnyaka 2014 kukhangelwa inkokheli eyayikhona ngaleso sikhathi. Okhokhele iqulo lamagqwetha akhweze lolu daba emele abe MDC ngu-advocate Thabani Mpofu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Abantu abadabuka eZimbabwe abake baya embukisweni weZim Expo oqhutshelwa eMelika minyaka yonke bathi umbukiso lo ulakho ukulethela usomabhizimusi amathuba amanengi njalo ukholisise labo abasebenza gadalala eMelika lakwamanye amazwe. Bathi kuhle kakhulu ukuthi abantu bathi gwaqa bakhumbule ekhaya lapho kulesihlobo labangane ababhekane lesimo esibi somnotho. Umbukiso walonyaka wenzelwa eChicago. Omunye wabathakazelela lombukiso ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquka. Yena otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi sowathola umsebenzi omnengi okumangalisayo ngemva kokuphatheka kwakhe kulumbukiso.
Izimisombona angibona iright athi yiyo ukuthi sihlangane abantu abase-America, like abantu abase-America lapho ukuthi lathi sibe siyahlangana sikhiphe i-stress zomsebenzini. So into e-right njengiyibonayo ukuthi into esihlanganisa abantu.
Singathi wena siwatholani kuZim Expo njengoba nje sizwa kuthiwa ujala ukuhamba sibini?
Mina uZim Expo, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners, yabo. I mean, it's not just for social kuphela, but ngalawo ngumuntu othandayo, like mina into entertainment. So ngathola like ama business partners, ngathola lama deals. I mean, it's a lot of things you can gain from Izim Expo. You find vele abanye abantu kugcina sengabangani like for life, yabo.
Ngisifiso sakho ukuthi nxa vele ikhona uyabo uhamba kuphela usiyathola kunye futhi kwamabhizimusi lento ezinjalo.
Ya mini nga isifiso sami ngalo ngalokukhona lami nga kungela into embambileyo kungela okumphathileyo lami ngile time kanye hayi awun mind nje mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo la indawo okuhamba la usiyakhupha i-stress kulabanye abangakwanisiyo phela ukuhamba emakhaya abangela ama-papers phela lapha. So the only time okwanisa ukuba ligada ukuthi la ubona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya. Yabo seZim Expo la ukuthi indawo la yakufika ukutsha ngomoyo ukhohle la uxoxa ngesayini whatever isihloko sikhulumayo ilanguage yokukhulumayo you can easily maneuver like Izim Expo. I mean I think Izim Expo is something good just to socialize yabo.
Umnumzana Mandla Gumbo Mguquka isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo nkosazana Musa Ndlovu ohlala eMaryland.
Umbukiso weZim Expo yinto enhle kakhulu, iyanika abantu ithuba lokuthi bahlangane babonane.
Kuyini okunye okuthakazelela ngombukiso lo Mandlovu?
Ngaleso sikhathi kuyaba lo Miss Team USA, kube lo mncintiswano lo kuhle ukubona amantombazane ekhaya. Nokuthi isikhathi esiningi sikhangelele ukuthi yinto yabantu amantombazane amahle kodwa ngosisi abafundileyo betshengisela le zinto abazenzayo behlezi elizweni laseMelika. Ngiyazi ukuthi bakhona abahlangana ngezebhizinisi kodwa angazi kakhulu ngalokho. Into enhle sibili eyenzakala ngawo wonke umnyaka. Esikhathini esiningi kuyakuthi ngesikhathi sika Miss Zim USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya. Ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele bekhetha ukuthi baye khona.
Unkosazana Musa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eMaryland bexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.